sathi siqalisa umhlangano lo sawa le conference khona phe Harare isayizwe sathi the first all stakeholders conference lapho esaphiwa khona ngabantu abesemhlanganweni bemele abantu bonke eZimbabwe bemele inhlanganiso ezihlukeneyo basitele ukuthi singayebantu ibuze ngalokhu. Ngakho-ke sasekuxhayisa imadanzi sazilungisa sifike ukuze siyebuza khonokho abathi sekubuza. Kathesi ngase sihlangane kwesibili sibiza abantu bonabana esahlangana labo. Sizokwethula lokhu kwavela ebantwini bese besitshela ukuthi hhayi kulokhu elikubhalileli yeqe lapha nalapha nalapha sesesilungisa kuhle silolonge ugwalo lwethu ukuze sihambelane kakhulu ngalokhu kwavela ebantwini kothi siyeqe singayeqa njani kathi nasadinwa ngabantu siphuma siye ebantwini.
Kodwa lina lingathi uqakatheke kanganani lo mhlangano we-stakeholders conference yesibili kungeqiwa kwini okungenzakala?
Kungayiqiwa akuzi kuba ngencazelo ecacileyo kulabo abangena umhlangano wokuqala. Sesenezikhali ezincane nje eziseleyo ukuthi basitshele nganhloko nganhloko yodaho langena ku-constitution ukuthi lapha bathini, ne-citizenship bathini, ngohulumende bathini, ama-three pillars of government, i-executive, i-parliament, lethi bathini. Besitshela ngasigaba ngasigaba. Sithi nxa sesibonana ukuthi lapha sikhuthile, sikhuthugathi. So sesihlala phansi kungcono sifake lokhu sakuguda. Ngakho-ke abanikazi bomsebenzi yibo esibabizayo ngoba la bantu sasibabizwa kwakuqala. Yaqala silabo singakayi ebantwini, kathesi sesibabiza sizokwethula lokhu kwavela ebantwini.
Inhlanganiso ezizimeleyo eziningi zilembono etshiyeneyo ngohlelo lolu.
Nxa abantu bethu bafuna ulutho, abanye bezathi sifuna isitshebo, abathi sifuna senyama, abanye sifuna isiludi, abanye bathi sifuna imbuya. Ngakho-ke thina sesizadinga imali eligoqela ukuthi yisitshebo ngoba imbuya yisitshebo, inyama yisitshebo, konke yisitshebo. Thina siyadinga amabali azagoqela konke. Kumele ukuthi isuthi somunye phela lalowo omunye ongaboni izinto njengawo. So yikho lapho kufuneka khona ukuthi sihlangane, yikho kuyenza ukuthi kudingakale ukuthi sibe umhlangano wesibili ozayethula lokhu kwavela ebantwini.